Yikudibana emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 31 ngoZibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza siseWashington DC. Hola mugela emoyeni ngenjabulo nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngibonani ukuqakathekile kakhulu ukuthi amabandla aphikisayo asebenzele esibangeni sokuthi adinge ukukhulumisana lokukhumisana umlotha bese kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ka-2018.
Ingcwethi kwezombusazwe zithi nxa amabandla aphikisayo engabambananga kumele akhohlwe ngokukhipha ibandla leZANU-PF embusweni kukhetho luka-2018.
Amapulazi lawa kuthiwa kulomlungu kumbe isizukulwane sikabenade elinyikhiwe elalakhe lapha elilanda ukuzofuya inyamazana.
Zithi kuthele izakhamizi zeMatobo South phezu kwemizamo yokuhlalisa omunye umlimi omhlophe emapulazini angamadlelo ezifuyo zizakhamizi lezi. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela kulumsakazo. Nxa amabandla aphikisayo engasabambananga ngaphambilini kokhetho luka-2018 kumele akhohlwe ngokukhipha iZANU-PF embusweni, sokuxwayise ingcwethi kwezombusazwe. Sesiside isikhathi amabandla la ekhuluma ngesidingo sokubambana, kodwa lanxa solusondele ukhetho akulalutho olukhomba ukuthi engavumelana angene kulolu khetho emanyene. Sixhume ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda, yena ofundisa ezepolitiki eHuddersfield University kwele Bhilitane.
Hayi, kuzima kakhulu ngaphandle kokuthi kube lokumanyana phakathi kwamabandla aphikisayo athize njalo wonke ase anganathe xaxaxa. Ngibona kuzahlupha ukuthi iZANU loba isiqhamuke phakathi kangakanani ikhitshwe embusweni. Udubo esilalo yilolo lokuthi kunje manje iZANU kufanele yesabe nje khona ukulwisana phakathi kwayo, hatshi amanye amabandla angaphandle. Ngakho ngibonani ukuqakathekile kakhulu ukuthi amabandla aphikisayo asebenzele esibangeni sokuthi adinge ukukhulumisana lokukhumisana umlotha bese kulungiselelwa ukhetho lomnyaka ka-2018.
So kulesikhathi kukhulunywa ngokumanyana ngesidingo sokumanyana phakathi kwamabandla aphikisayo, kodwa kukhanya kusehlula. Kuyini okumele kwenziwe ukuze ngempela amabandla la akhona ukubambana?
Inkalakatha yodubo olukhona phakathi kwamabandla aphikisayo ifana lodubo oluphakathi kwebandla elibusayo leZANU yokuthi kukhanya ngani ubuphathi ntambo phakathi kwalamabandla kabuntshintsheki, njalo bonke abakhokheli bamabandla la babecabangela ukuthi hayi, mina ngifuna ukuba la ngingumphathi ntambo. Upresident wabe sithi hayi, lanxa singahlangana mina ngifuna ukuba ngumphathi ntambo lo secretary wakhe lo treasurer wakhe. Kukhanya ngani bona vele abakudingayo kahle kahle abakakwazi ukuthi ukubambana kumbe ukusebenzelana ndawonye yikuphi. Babona basuka bathathe ukuginyamanya amabandla bakukhulume sengathi yikho ukubambana. Ukubambana kulandela ukuthi abantu bavume ukuthi hayi, mina ngizake ngime wena uzathi usubuya. Manje abantu abasabuthembi ubukhokhelo ukuthi hayi, ngizathi ke ngisebasebenza iminyaka emibili bese ubuya la ungena. Khonokho ukuthi sesilokwenza kwele Zimbabwe ukuthi abakhokheli bahlale ezihlalweni kuze kube nini lanini, kwenza abantu bangakwazi ukukhulumisana bethembana ukuthi ababe bekuthembisene kuzabuya kuphumelele kumbe kuphumelelisiswe ibukhokhelo.
Ngamanye amazwi dokotela uthi amabandla aphikisayo alomkhuhlane ofana lowebandla elibusayo, umkhuhlane wobumi namina.
yebo balomkhuhlane ke lo ukuthi ekabazi ukuthi bangawelapha kanjani ngoba uphethe ubukhokheli bakhona ngaphezulu kuwonke amabandla nje jikelele ukuthi kabavumelane ukuthi hayi into esifanele siyisebenzele lapha yikuthi sikhiphe umbuso khona swa umbuso omutsha bona bafuna ukukhipha umbuso khona bafaka uzibanyabanyana ngakho kabavumelane ukuthi uzibanyabanyana lo angabe ngubani.
Umnumzana Nkululeko Sibanda, ingcwethi ehlaziya ezombusazwe njalo ufundisa ekolishini le Huddersfield University kwele Bhilitane. Izakhamizi zezigaba ezigoqela iChelanyemba, iKafusi, iLubhangwe, iSankanjane, iBeula laKwaMalaba lezinye eMatobo South zithukuthele phezu kwemizamo yokuhlalisa omunye umlimi omhlophe emaplazini angamadlelo ezifuyo zazo. Izakhamizi lezi zibe lomhlangano ngeviki edluleyo lapho ezifunge zagomela ukuthi kazisoze zivumele umlungu lo ehlaliswa emadlelweni azo. Sixoxele omunye wezakhamizi lezi, umnumzana Mncedisi Chabalala.
Kuledaba lamaplazi amabili, iplazi lakwesibhozo elingaphansi kwenduna unyanga zonke, bese kusiza leplazi lakwelenadi elingaphansi kukababa uMalaba. Amaplazi lawo mabili ahlukaniswe ngumfula uThathane. Amaplazi lawa kuthiwa kulomlungu kumbe isizukulwane sikalenadi elinikhiyela elalakhe lapha elilanda ukuzofuya inyamazana.
Bathini abadala ngalolu daba?
Abadala sekubathiye bedideke kakhulu ngoba amapulazina mabesitsho abadala bathi bona amapulazina amabhuni la athe efika lapha ngemva kwempi. Kwasekusiba khona uhlelo lokuhlalisa kuthi abantu kumbe yilokho okuthiwa yi-resettlement. Kwathiwe ngaleso sikhathi ubaba uNkomo uJesu lo wayesaphila wathi hhayi kathi seze siyohlala emapulazini sonke nawo amapulazi asedizane lathi lapha kithi lapha esigabeni sethu sifuye inkomo kungakho-ke amapulazi lawa sikathiwe abe ngamadlelo enkomo. Ngikhuluma ngisenzenje iminyaka lephelileyo kule nkwankwe enkulu kakhulu ukuthi abadala balahlekelwe izifuyo zabo inkomo. Sithembele kuwona la mapulazi inkomo esizikhangele ukuthi mhlawumbe ziphakathi kwamapulazi wona lawo mabili. I-36 sifika ku-30,000 inkomo eziphakathi kwamapulazi lawo ukuthi ithiwa leli lingangena lapha. Asisakwazi ukuthi lezi nkomo ziziyabuya kudla ngaphi ngoba letshani kabukho.
Umlungu lo ulethwa ngubani kulawa maplazi? Yiziphatha amandla zikahulumende, uzibuyela nje, ulethwa ngubani? Ungaba lolwazi?
Udaba lolu lukhanya luza namakhanselayo awakhona ngapha izigaba zenezi zithiwa iwadi 1 khona liphansi eThafusi Sankonjane, iwadi 2 ngapha kweBhembe, ibuye kuwadi 4 kweBeula kwesigangatha lakomalaba ngoba lezi zakhamizi zenezemangweni ale ngikhulumayo yizo ezile nkomo ezisehla zisiya khonale phansi. So ikhansili yiyo kukhanya ikhulumisane lalowo mlungu kumbe lalaba abamelele lowo mlungu ukuthi ngoba yena ifuna imali kunakho-ke isizama ukuthi ithi sublease or sell ilekezena amapulazi yona lawo mabili.
Umnumzana Mncedisi Chabalala, isakhamuzi seChelanyemba eMatobo South. Abantwana besikolo seSabiwa Primary eGwanda lokhe befundela phandle kulandela izulu eline ngomoya lahluthuna uphahla lwamaklasi abo. Umphathisikolo wesikolo lesi uNkosikazi Moyo uthi badinga uncedo. Wengeze wathi abantwana bengaqhubeka befundela phandle balakho ukungaphumeleli kumihloliso yabo lonyaka.
Silokhu sifundela phandle, abantwana bafundela kumathensi esiwaphiwe i-Rainbow. Siyacela nje ukuphathiswa abalesandla ezanelisayo ukuthi basiphathise siyakhe isikolo sethu abantwana babuyele bafunde. Into esizisibuhlungu kakhulu ukuthi nxa singafundekani i-progress yethu will be affected, okutho ukuthi le nyaka ama-results angeke abe mahle njengeminyakeni. Siyacela kwabanelisayo ukuthi basincede.
Bangaka abantwana abafundela phandle okwamanje?
I-enrollment yethu is 889. Le two classes is right, which is out of 881. Yabantwana at 800 yabala maklasi.
Ungathi kuphambanisa abantwana ngayiphi indlela ukufundela phandle lokuswela amaklasi?
Ya, ukufundela phandle senze ukuthi abanye abantwana bangene ekuseni, abanye bangene emini. Ukuze isituation yethu ingathi bangcono, but lakho lokhu akusincedi kangako ngoba abantwana baningi.
Incedo bani kahle kahle eliludingayo mphathi isikole?
Sisela amazwe ngokukhulela isikole. Ngathi uphahla lethinise i-roof, sisela isamende, sisela ama-textbooks adiswele izele. Siyasela futhi ukuthi sithole izinsimbi ngoba aba-recommenda ama-building bathi zifuna ukubhayindwa nge-concrete. Sokuyabe kufuna insimbi zokufaka phakathi kwe-concrete le.
Ugatsha lwezemfundo kumbe uhulumende yena uthini selike laxhumana labo?
Kwenzakale kanje, babuya bazebona umonakalo okhona, but abakaphenduli ukusho ukuthi kulokhu abakubonileyo banelisa yini ukuncedisa kumbe abanelisi, ngoba inhlelo akade bevele sebelazo ezinye besezithethe imali ababengancedisa ngazo. So silindele ukuthi size ukuthi bathini-ke kumnyaka nje qala.
Unkosikazi Moyo ngumphathisikolo wesikolo seSabiwa eGwanda. Sixoxela ekhona le eGwanda. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Uhlelo lwabatsha lamhla sihlaziya amazwi kaMongameli Mgabe awokuthi amazwe e-Afrika kumele asungule inhlelo zokuthuthukisa abasakhulayo ukuze bengaqhubeki besuka emazweni abo besiya kwamanye amazwe aphetsheya. Umgabe wethule amazwi la ngeviki edluleyo emhlanganweni we-African Union kule Ethiopia. Sixoxa lomunye wabontanga beZimbabwe abaphetsheya uNkosazana Kimberly Bebe, yena ofunda eCoventry University kwele Bhilitane.
Mina indaba yona leyo iyangimangalisa kakhulu sibili, ngoba uMongameli yena kumele naye azibuze ukuthi why eZimbabwe besiya kwamanye amazwe. Ungakhangela i-Ministry of Youth ayina mali eningi ukuthi iyenze ama-program amaningi ukuthi athuthukise ama-youth. Ungakhangela ama-university amaningi, abantwana bayahamba beyefunda, abazali bathengise inkomo besebenze gadalala ukuhambisa abantwana esikolo. Kodwa ugcine ubona ukuthi umuntu kanengagraduate akanamsebenzi, utshone ehlezi endlini. Abaningi bagcina sebethengise ama-airtime ezitridini, abaningi beswele okokwenza kodwa bona befundile. Lawe uyazibonela ukuthi lawe lanxa ukusituation enjalo uyasala ungasela option kodwa yokubaleka lawe uye kwamanye amazwe uyezama ukudinga amadlelo amahle. UMongameli laye kumele azibuze ukuthi kanti vele bona yena njengo-president weZimbabwe yena uzayenzani ngakho, ngoba kukade vele ama-youth aqala ukubaleka eZimbabwe. Sibona since 2006-2007 ama-youth abaleka kakhulu ngesikhathi sona lesiyana umkhonomi ume kubi, azange aphenduke ngoba vele ama-youth ayabona ukuthi akuna hope eZimbabwe. Nawe ungumuntu okhwanileyo sibili, ungahlala elizweni lapha abantu abangasebenzi khona, abantu abangenamali njalo okule poverty. So vele realistically speaking, kungangcono umuntu aphume aye kwelinye ilizwe ayedinga umsebenzi. And ungakhangela amayouth amaningi ahamba eGoli, abaningi bagada omalayitha beyenza idabu lapho bayesebenza eGoli beyenza ama-shift. Ungakhangela ama-restaurant amaningi ase-Johannesburg kugcwele abantwana basekhaya emaZimbabwe. Ungakhangela othisha abaningi abafundisa kuma-college e-Johannesburg kugcwele abantu abaningi abaphuma eZimbabwe. Kutshengisela ukuthi ilizwe lethu lilenkinga sibili, lile-problem enkulu kakhulu.
Ngezinye indlela njengosakhulayo osemazweni oseBhilitane uthi senziwa ngumumo welizwe.
Umumo welizwe lelizwe lomkhono welizwe yiwo oyenza ukuthi abatsha babaleke eZimbabwe. Mina angivumelani lalokho okukhulunywe ngupresident okokuthi amayouth ayabaleka njalo ku-affecta i-economy. It's the other way round. I-economy ukuba kubi kwayo le-inflation eyayikhona eZimbabwe ngezikhathi kunezindola. La manje kathesi because akusela government of national unity izinto seziwe phansi sezivuyela back to i-situation esasilayo ngo-2007. Amayouth asebaleka asahlali ekhaya. And i-problem ngama-leaders abakhokheli bethu beZimbabwe, upresident wethu weZimbabwe, nguye i-problem. Bayahluleka uku-create ama-opportunities abantu abathi. Bayahluleka ukubuya lama-programs of creating i-employment for ama-youth. And secondly, bayahluleka ukugcina ama-youth, uku-make sure ukuthi i-environment i-conducive for ama-youth. Ungakhangela amakhampani amaningi akhona wona lawo amaneja ukuphila ngesikhathi esibi kangaka, kugcwele abantu abadala. Amasizu 7 samalingi kugcwele abantu abadala abasaqhathi, yanto kuthiwa i-government yaba ne-freeze, ayisaqhathi abantu. So mithi ontanga indawo yabo ibe ngaphi. Ungakhangela uZANU PF kugcwele abantu abadala, even u-youth representative weZANU umuntu omdala, akula youth khona phana. So ubone ngani abantu abasha babone ngani bane-space yini? Abana space in the country. Abantu abasha abana platform yokuba representa lo minister of youth wangkhona okhona ngasesivele ngumuntu omdala ongazi anything about ama-youth ama-youth. So libone ngani ama-youth azahlala elizweni elinjalo? Ama-youth mina ngasoli ngayibaleka because afuna impilo engcono, ngoba eZimbabwe umkhono mimubi and i-economy yeZimbabwe yiyo esikhoze ukuthi ama-youth abaleke. So mina mbone ngani into ekhulunywe ngu-president ayisiyo.
Uthi njalo umgabe amazwe e-Africa kumele aphume lenhlelo eziphathisa njalo ezihlomisa abasakhulayo labantu besifazana ukuze bakhone ukuthola imisebenzi emazweni abo. Aso umqondo omuhle yini lo?
Umqondo wona lo muhle, kodwa mina ngibona ingani upresident kakhulume esenza. Saqale ngeZimbabwe, saqale ngesizwe lakhe abone ukuthi ama-youth wayenzelani. Kukhanye kube le-plan ezanceda ama-youth number one ukuthi befunde mahara. Ama-university ama-youth kumele aphiwe ama-grant ama-student. Baningi abantwana abaqede i-A-level bengakwanisi ukuya ema-university. So aqalise ngakhonokho, aqalane ama-youth wonke engakhethi ukuthi abangaphi bavela ngathi, ngoba kukhanye ngani kune-presidential scholarship le ekhetha abantwana bezanu PS kuphela and ekhetha abantu abavela kwezinye indawo and ungangena connection yakhona awusitholi sona lesi scholarship. So upresident kumele akheshiwa ukuthi siyafundisa ama-youth from primary to secondary to university. Secondly, amakheshiwa ukuthi ama-youth onalawa angaceda isikolo ayathola imisebenzi, ayangena emsebenzini, i-government iyaqhatha ama-youth. So yena kumele akhulume esenza. Unombono omuhle sibili, kodwa into edanisa kakhulu yukuthi yena uyenzani ngelizwe lakhe, engakhulumi ecela amanye amazwe yena engayenzi. He must walk the talk as upresident weZimbabwe.
UKimberly Pepe ngosakhulayo weZimbabwe ofunda ekolishini le-Coventry kwele-Pilitane. Do you still remember your big Nazi? Ingoma emnandi kakhulu elandelayo. Jeziel Brothers, do you still remember? Ukusiqhiba ezo soko sikhangele ebezihamba phambili. Incwadi kwezombusazwe zithinxa amabandla aphikisayo engabambananga kumele akhohlwe ngokukhipha iZANU PF embusweni kukhetho luka-2018. Zithukuthele izakhamizi zeMatobo South phezu kwemizamo yokuhlalisa omunye umlimi omhlophe emaplazini angamadlelo ezifuyo zazo. Ayike kwanelo kwalamhlanje sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngintungameli Nkomo lilale.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.